ndaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 14 kuMfumfu 2021 ngoKip Dube. Endabeni zethu lamhlanje, umkhuhlane weCOVID-19 ubulele abantu abathathu eZimbabwe izolo. Ibandla leMDC Alliance lithi kulabanye babo asebethunjwe ngabacatshangelwa ukuba ngabalandeli bebandla leZANU-PF.
Kuleziki sesibonile ukuthi sesiya phambili kuzabe kumenjani. Singathi nje sisuka kuma-2018 election kwase wacaca ukuthi ama-political parties ayenza njani.
Abacubungula ezombusazwe bakhuthaza amabandla aphikisayo ukuba amanyane ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzakwenziwa ngo-2023.
Ama-political parties angahlangana bayenze i-gentleman's agreement ukuthi babe la terms and conditions. Into ababeyifuna, the first priority, neyokuthi bakhiphe izandla.
Inhlanganiso yeZimbabwe National Family Planning Council ihlola abantu kobulawayo umkhuhlane wemvukuzane kungela nhlawulo. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulumsakazo. Umkhuhlane weCOVID-19 ubulele abantu abathathu eZimbabwe izolo. Kwathi bafika phose ikhulu 92 bahlolwe batholakala belegciwane leCOVID-19. Uhlangothi lwezempilakahle luthi umkhuhlane lo siwabulala abantu abedlula 4,648 elizweni, kusukela ngomdindido nyakenye. Luthi kulabedlula 133,000 asebehlolwe kusekela ngaleso sikhathi batholakala belegciwane leCOVID-19. Asebephephe umkhuhlane lo bedlula 125,000. Asebephephe umkhuhlane lo bedlula 125,000. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela kumkhuhlane lo bedlula kancane izigidi ezintathu, 3.2 million. Kuthi asebehlatshwe eyesibili bafika phose izigidi ezimbili lengxenye, 2.4 million. Abantu abaningi eZimbabwe sebewazi umkhuhlane weCOVID-19. Ake sizwe uyeza Sithiswa Sibanda exoxa lamanye amadoda amane eBhinga.
Corona yena zange bekhona ngayo.
Asezwa ngayo la.
Akula umuntu ofa ngayo.
Hayi,
ngiyizwa. Lokhu kugula zange lizwe.
Asezwa nje ukuvula isibhedlela khona ukuthi abanye bakhona
abantu. Esibhedlela seBhinga.
Hayi, Kariyam.
Oh, Kariyam. Kodwa zange likubone nje.
Hayi.
Vele loko twa mamask hayi zale.
Hayi,
lapha kana mapolisa kuphi?
Ah, ama mask asifaka.
Hayi, ngiyafaka nje wena, ngiyarithi yakhipha. Ngiyachisa nje. Kodwa la uthi lifasa lahlatshwa.
Yeah.
Lathi nje injection ya.
Yeah.
I vaccine.
Yeah.
Okay. Amna nje batonga le midi phela lo kana kubulala nje.
Ngathi bayo wazinga nje zvita okay, ngathi ngathi watobela mulawo.
Lapha
nizwe intatheli zindaba yeStudio 7 uyeza Sithiswa Sibanda ekhuka labantu eBhinga uhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela enkundleni yokuxhumana eFacebook ukhasi le-VOA Ndebele. Ibandla leMDC Alliance lithi eleZANU-PF liqhubekela phambili libavimba eMaswingo lapho bafisa ukwenza khona imihlangano loZulu. Lithi kulabatsha abambalwa abathunjwe namuhla ngabacatshangelwa ukuba bakubandla leZANU-PF abencediswa ngabanye abadlelana lohulumende. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Noku wenza kare ngesikhathi Numemete ya uzidagela ya masingo. Lapo mko kere wanda le MTC Alliance umunza Nelson Chamisa. E bota bota ule sifabelo ekuluma no Zulu. Iba ndaleli, letule umbiwe nkunjeni ukuma na ye Twitter. Oti, utu njia wanye babo ekutu. Aba chayo nga wakita jengela uguba. Ngabana ndeli weza NPF. Lapo uchamisa, agate ilo mshangano leza kamizi. Isikumenza wapoliza usini assistant commissioner po unyati. Uti, akuna mbiwe uweza uguba. Utu njia uano utubatirai. Lo atmaya mfamba ekutu. Kusanda wenza gala poza ufanayo ena mwana coast point le pikita. Lapo uchamisa hafi nje kuona ngabasegeri bebanda elibusayo. Omele iba ndane za MPF umunza na Patrick Chinamasa. Uvumile mtanga nune kuruma lendateli zindaba uguba. Abasegeri bebanda elibusayo. Fazi ndo uchamisa uguba akulume labo. Nimwa yuguba iba ndane mtise alliance vati. Lale tira ele Zimbabwe izi jezo zenoto. Ekuluma ngezeti lagalo ese zivangene na msanje msegeri wesikulume se MTC alliance. Umnumzana Felix Mafa ute, iba ndale za NPF liye saba uchamisa, ngova, uchando habantu.
We, the MDC Alliance, and the Progressive World and Civic Society, we unreserved...
Njenge MDC Alliance, siyasola owenziwe izanu PF labantu bayo, bapigiza isisekelo ngokuqhubeka besenza udlakela esabelweni semasinga.
Pertinent issues with the community.
Umafa uti, ibandla lezanu PF, kalisozi liphumelele kulokhu, ngoba uZulu weZimbabwe, uyametemba uchamisa, njalo nguye yedwa, ozalungisa ukusupa abantu.
We are not surprised by this naked violation of the constitution.
Akusimangalisi lokhu abakwenzayo ngoba vele ngumkhuba wezanu PF, singakhumbula bake bazama ukubulala ubaba uNkomo ukukhethwa luka-1980 khonale eMaswingo.
Dr. Joshua Nkomo.
Kodwa umnumzana Mabutho Moyo umsekeli wehlangothi lwabatsha olubona ngomsebenzi kubandla leZANU-PF uthi akuna dlakela eZimbabwe.
Hayi vele lokho kujwayelekile njalo bekuvele kulindelwe ukuthi abantu beMTC bazafuna ukuzama ukwenza amaqhinga wonke azabonakalisa izizwe leZimbabwe njengelizwe elilomsindo elingela ukuthula. Bayakwenza vele sonke isikhathi nxa sesilanda usuku lwe-anti-sanctions. Bayakwazi ukuthi kulomuntu we-United Nations obuyayo njalo abafuna ukuthi benze ngani vele Zimbabwe kulobu udlwangudlwangu.
Engcweti bezombusazwe uNkosazana Patience Sibanda okuhlanganiswa eZimbabwe Democracy Institute uthi eleZimbabwe seliphakathi kwesikhathi esizima ngoba sekulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023.
Already kule viki sesibonile ukuthi sisiya phambili kuzabe kume njani. Singathi nje sisuka kuma-2018 election kwase wacaca ukuthi ama-political parties ayenza njani. iZANU-PF siyibona ngodlame.
Loba ebhekane nodlakela uChamisa uqhubekela phambili ngemihlangano yakhe eMaswingo lapho axoxa khona labantu ngokumele kwenziwe ngesikhathi sokhetho. Ngimele iTwo Seven seHarare ngiwumlondolozi Ndlovu.
Abalandela ezombusazwe bathi kumele amabandla aphikisayo adonse ndawonye ngesikhathi sokhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2023. Ngalifuna ukuthi kususwe ibandla leZANU-PF embusweni. Bathi amabandla aphikisayo amaningi angeke asuse eleZANU-PF embusweni ewodwa. Ngakho-ke kuqakathekile ukuba asebenze ndawonye. EMathibeleland kulenhlanganiso ebunjwayo ebizwa ngokuthi yi-Freedom Alliance efisa ukuba amabandla aphikisayo amanyane. Omunye wabamele inhlanganiso le uMnumzana Nhlanhla Moses Ncube uthi inhlanganiso le ihlose ukumanyanisa amabandla aphikisayo abehlanganiso ezizimeleyo labanye ukwenzela ukuba badonse ndawonye ngesikhathi sokhetho.
UZulu wakithi ke wavumelana mhlaka 9 kusiya kumhlaka 14 emhlanganweni omkhulu obizwa ngokuthiwa yi-Phutheho Convention ukuthi asihlanganeni sonke. Lubumbano lungajwayelekanga ngoba lubumbano oluthi oluhlonipha umuntu olulethwa ngabantu. Ukuthi ke ayisiso sikhathi sokuthi kuza kwenziwa ama political parties amasha. Yikuthi wona lawa khona kawamanyane lezinye inhlanganiso loZulu kwenziwe into eyodwa. So leke ukuthi isi yinkalakatha yomnakano wokuthi okuhlanganisa wonke umuntu wakithi.
Uthi okwamanje kukhanya amabandla aphikisayo efuna ukungena ezimele kukhetho oluzayo okungenza ukuba kube nzima ukunqoba ibandla leZANU-PF.
Amabandla akhona okwalesi sikhathi awatshengisi elomvamvithi elomdlandla wokuthi angakhulula abantu bakithi. Njengoba kuyiwa ku-election ukhetho luzayo, bachithekene bale, abanye bayakhamana bayadonsana babathelana inhlabathi emlonyeni, okutshengisa ukuthi vele kayikho into angayenza lawa mabandla ngaphandle kokuthi-ke abambane. UZulu wakithi-ke sithe nxa sixoxa wakhalela ukuthi ufuna ubambano kuphela, kukho okunye akufuna ukuthi uma kulo manyano kulo bumbano, yikho uZulu-ke akufunayo khonokho.
Unkosazana Nokuthula Adonsi olandela ezombangazwe ezimele uthi kumele amanyane amabandla aphikisayo ukuze kususwe elezanu PF embusweni.
Kuright ukuthi ama-political parties ahlangane. Ama-political parties angahlangana bayenze i-gentleman's agreement ukuthi babe la terms and conditions. Into ababeyifuna, the first priority ngeyokuthi bakhiphe izanu. Then from there base bekwazi ukuthi izanu nxa siphumile sebehamba ngendlela ade bevele bebuyele amaphathi nabo ngendlela ade kungabasajaza ngkhona. So is the only, I think is into a right ukuthi sibili bayenze. Although i-MDC phela mbonane siwine about 5 times ama elections noma nje bengakazi banikwa i-chance. So because of that ama numbers lawana ama elections lawana they can be manipulated nxa ukuthi ama votes akhona echiyana kancane. So at least nxa ukuthi ama party wonke angahlangana abese siba against iZANU PF kwenza ukuthi ama numbers akhona abengasakwaniseki ukuthi arigwe, vele babengasakwanisi ukuthi bawarike. So yinto eyenza ukuthi khona at least nga ukuthi ama parties ahlangana njalo inkokheli zama parties wonke bangahlangana bona ngokwabo ngobuningi babo, umuntu lo muntu le strength sakhe. So bengahlanganisa konke ama ideas abalawo bawafake phansi babe yimbumba. For instance i-MDC ingahlangana lemthwakazi, imthwakazi izatshela i-MDC ukuthi kumele ukuthi emathebhuleleni ime njani.
Kuningi okufiswa ngabantu eZimbabwe kodwa kukhanya engani amabandla aphikisayo afuna ukuzenzela santando ngesikhathi sokhetho oluzaqhutshwa ngomnyaka ka-2023. Inhlanganiso yeZimbabwe National Family Planning Council iqhuba uhlelo lokuhlola uZulu imvukuzane yebele kule viki kungelanhlawulo. Kusenjalo ikansili yakoBulawayo yamukela izipho zendawo zokuhlahlela izibi ezamabhini. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
IZimbabwe National Family Planning Council iqale umkhankaso wokuhlola imvukuzane yevele ngomvulo. Ikhangelelwe ukuba izaphetha uhlelo lolu kusasa koBulawayo esibhedlela sempilo kanye laphakathi kwedolobho eLister Clinic. Umkhankaso lo wenziwa kungelanhlawulo. Inhlanganiso le ithi iyahlola kuphela hatshi ukwelapha abantu. Nxa umuntu engatholakala elemvukuzane uphiwa incwadi elempumela yalokhu okumele ayinikeze izibhedlela ezelaphayo kumbe kunhlanganiso eziphathisa uZulu ekwamukeleni isimo sakhe. Umnumzana Mission Gwafa, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe National Family Planning Council, uchasisa ngokujulileyo ngalokhu.
Silomkhankaso omkhulu mhla ka 11 kusiya ku 15 lapho siyabe sihlola khona lokufundisa ngomkhuhlane wona lowe cancer of the breast kungelambadalo. Kube kanti ngokufanayo sixwayisa ngecancer of the cervix, the cancer of the prostate. Silezinye inhlelo ezabe sizinikeza mahala, isana press injection, family planning, amaphilisi awe secure anathwa ngomama abamunyisayo, iloop liyabe lokuthola mahala, lemfundiso nje yonke lemibuzo elilayo wozanini sizo kwaisana sindawonye.
UGwafa uthi inhlelo zabo lezi kazibangeli imvukuzane, ngakho ke uZulu kakhululeke azisebenzise.
Siyakwazi ukubana kunzima ukuthi abantu bamukele ukuthi balomkhuhlane onayo. Yikho umkhuhlane umemetheka, abantu bethatha isikhathi eside bengahlolwanga, abantu kabahlolwe masinya. So thina njengeZimbabwe National Family Planning Council we do ama examinations, singahlola sesukurefer kuma organizations esebenza nawo abaza kusupporta.
Unkosikazi Ruth Zulu, umhlali wakoBulawayo, ohlolwe kungelanhlawulo empilo hospital ujabule kakhulu esizwa ngohlelo lokuhlolwa kungelanhlawulo.
IZimbabwe National Family Planning Council isisize kakhulu, senelisile sonke esingelamali ukuthi siyesizakala sihlolwe.
Isihloko salonyaka sokunanza inyanga ye breast cancer month sithi Buddy Up to Beat Breast Cancer. Kusenjalo ikhansili yakoBulawayo namhla yamukele amagabha okulahlela izibi amabhimu. Unkosikazi Sibusiso Chuma obekhulumela iClean Box uthi inkampani yabo igxile kakhulu ngezokuhlanzeka, ngakho ke bakubone kufanele ukuthi bancedisane le City Council.
Sibone kumqoka ukuthi siphathelisane le Bulawayo City Council ukuze sincedisane endabeni zokugcina iBulawayo yethu ihlanzekile.
Umnumzana Mlandu Ncube ongumsekeli kaSodolobho uthi abantu kumele bancedisane le council ukwenzela ukuthi bagcine idolobho lihlanzekile.
Sithanda ukubonga abe Clean Box Zimbabwe ngokusipha amabhini okubana silahlele izibi, njalo siyathemba izakhamizi ezizasebenzisa indlela ephakemeyo. Sikhuthaza abaningi bonke abenza imisebenzi njengabe-clean box ukuthi kabasincedise njengedolobho, njalo sikhuthaza izakhamizi zethu ukuthi zithenge ama-products e-clean box.
Inhlanganiso ye-Clean Box isebenza ngezokuhlanzeka njalo isenza imithi yokuhlanza ezindlini kanye lemahofisini.
Ngimele Studio 7 yakoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kulayitok namhlanje uhlelo lwabesifazana asiyihluzeni bomama sixoxa ngumkhuhlane we-COVID-19 nokunye okubhekane labomama. Sikesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Uhuru Kenyatta ukwele Melika lapho akhulumisana khona nomongameli Joseph Biden ngobudlelwano lelizwe leKenya lele Melika. Isikhulumeli sikaBiden sitshele intatheli zindaba eWhite House ukuthi uKenyatta uzakhulumisana nalo Biden ngezombuso wazwe lokunye. ITaliban ithi ilizwe leChina lifisa ukuvula amabhizimusi amaningi kulelo lizwe abiza amabhiliyoni ambalwa amadola. Ophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko uZabilo Mujahid uthi eChina lithi lizakwenza lokhu nxa kungeladlakela kulelo lizwe. Lokhu kubikwa ngumsakazo weVoice of America. URia William Luyata odabuka kwele South Sudan olwela ilungelo loluntu ngomunye wabathole isithuko esilohlonzi lonyaka esi-Amnesty International USA esiphiwa abalwela ilungelo loluntu. Umsakazo weVoice of America ubika ukuthi uyayuja usebenza kunhlanganiso yeCrowned Women South Sudan. Imota yosaphethe isikhundla somkhokhi wenhlelo zebandla le-MTC Alliance kuhlangothi lwabatsha uMnumzana Lovejoy Chitengu ibiwa itshaywe yagqekezwa ngabakhothengelwa ukuthi ngabasekeli bebandla leZanu PF kogudu esigabeni seMasingo. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngodaba lolu. Lokhu kulandela ukutshaywa kwezimota ezikhapha umkhokheli we-MTC Alliance kulesi sigaba. Udlakela lolu solutshiye abantu bezibuza ukuba kuziya kufika ukhetho ngomnyaka ka-2023 kuza kuba kunjani. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Joyce Ngwenya endaweni lolandela izombusazwe uMnumzana Cassius Mpofu onguye osungula lingxoxo.
Kuzoba nzima baba kuthi kulolu khetho lelo ngoba makathi sisasalele nearly 2 years sise kuma elections soqala ukuba no-violence enjengale kuthi siyasawule sesikhathesana kuzabe sokukubi kakhulu ngoba amabandla atshengisa ukuthi azimiselanga ukuba le-tolerance ukuthi abantu bakhetha abakufunayo bekhululekile. So amabandla afuna ukusebenzisa udlwangudlwabo kakhulu ibandla elibusayo. Singaze ibandla elifisa lona ngokwalo ngoba isikhathi singathi ibandla elibusayo kathi-ke lalo elifisayo alikho msulwa nakakhulu kwezinye indawo. So kuzoba nzima ukuthi mase kukhetho zosondela zosebenzisa bot.
Ye, Mnumzana Ngwenya, wena ubona njani ngasikhangele sokwenzakele?
Ya, aphele kwakatshesi nje angizwakane ngibe sithi khona umkhankaso singasiqansi, kodwa hhayi mina ngivumelani lakho ngoba yabuthi abantu be-Israel lokuhlupheka okuningi kakhulu abantu basabhizi besacabanga ngokwempilo bona ama-parties aphikisayo o-FDC laba lezi mali zakhona akula
Mnumzana Mpofu, ungasitshela wena ukuthi nxa ukhangele okwenzakeleyo i-violence esiqalisile, ingayitshengisa na ukuthi ibandla le-ZANU PF lingaba liyethuka yini ukuthi linganqotshwa ukhetho?
Ngaba njalo baba, ngoba iqiniso lokho ukuthi ZANU PF siyayazi isikhathi esiningi abalandela baye batholakala emaphandleni. So ma sebethola ibandla eliphikisayo, ibandla le-MDC selingena lapha abathembele khona, bona baba lokwethuka okukhulu. So ma besethuka bazorejectha ngokwenza ubudlwangudlwangu, bazama ukuvalela ibandla leli le-MDC ukuthi lingayifika ebantwini balo, ngoba bay-MDC ingafika emakhaya. Abantu bemakhaya ma bengayithathi i-MDC bayivotele ZANU PF kuyazi kuphele ngayo, ngoba yona igcile emakhaya. So ZANU PF they are trying to protect their territory but basebenzisele ngayisiyo, and they are not convince abantu basebenzisa udlame of which into embi kakhulu, kodwa kuyatshengisa ukuthi kusiya phambili kuzoba nzima ukuthi i-MDC ihambele emakhaya.
Ye mnumzana Ngwenya, ngibuye kuwe. Wena ngokubona kwakho kukhanya ungani ibandla le-ZANU PF lingethuka yini? Thina sibona ukubana ibandla le-MDC ayadonselana amacele i-MDC alliance le-MDCT okungenza ukuthi i-ZANU PF inqobe. Ukubona njani wena
ke? Phela siyazi ukuthi singaze singaze sinandelele ama-electoral management bodies kumbe ama-entities aqondane lokhetho ozek, singaze sinandelele i-public media i-ZBC amasosha izinduna. Kuba ngathi mina ukwethiwa kwe-ZANU PF kungaba kuluthandi ngenxa yokuthi bona vele bayaphathi bezitambu bayazi ukuthi singazisiye ekhethweni bayabayakhitsha izitelo zofana ama-result. Ye bengabe bekhiwa lenamawadapa amasiki bengabe beyitshengisela ukwethuka, kodwa bona sibile abaqondane lokhankaso opresident lama-structures e-ZANU PF vele bayazi balabana labo uchiwenga labo sibanda lamapolisa basemfubulweni wabo abasezethwi kakhulu, kodwa ye bengazi bayacwayiswayisa kodwa kabethusi.
Ye mnumzana Mpofu, wena ngokubona kwakho ubona ngani ukhetho oluzayo lungahamba njani, ikakhulu ngazikhangele khonoku engikuthileyo phambilini ukuthi kukhanya ibandla eliphikisayo lona lidabuke phakathi?
Ye amabandla a-MDC alokudonselana okukhulu phakathi kwawo, kodwa lokhana angiboni ukuthi kungatshintsha usekelo lukaChanisa analo ebantwini bakhe, ngoba iqiniso likhona ukuthi abantu lokhu suka kukhetho oludlulile luka-2018 ngendlela okwabhodwa ngayo nakanje basathembele kuye. So lokho kwenzakala kuma-MDC angeke kuphambanise kakhulu i-MDC enkulu i-MDC alliance, but ibandla likaChanisa ukhetho lungaqhutshwa ngendlela efaneleyo kungela kudodela kwe-ZANU PF ilakho kunqoba.
Wena ke mnumzana Ngwenya, ubona kungenzakala yini ukuthi ibandla le-ZANU PF linqotshwe?
Kanti madoda sesikhohliweni vele i-ZANU PF ayivele yenza inqobe i-MDC, siyakwazi khona lokho konke. Okukhona ukuthi nxa amavoti sebaliwe izek uPhisila Jikumba uyahlale phansi labantu be-ZANU PF sebeqoqa khona ukuqhila. Esingakutsho ukuthi engxenye okwakhathesi njengoba ujaha lo wakwafika eZambia watshelwa nje izindlela ezingasetshenziswa ukuthi bazimisise, ngibona ngathi ngoba phela anti siyazi ukuthi amaidoda ama-polling station bebebayiza nje ama-polling station abaningi bebengayikhona. So ama-numbers akhona ayabe emaningi kuzahlupha ukuthi i-ZANU PF iqine, kodwa ukunqoba i-MDC alliance kayinqobi ngoba inqobile, iyabe inqoba ngoba i-ZANU PF iyabe ilenhloni besisaba ukugqila.
Umzana Rejoice Ngwenya yingcwedi ecubungula ezombusazwe, bexoxa endawonye lolandela ezombusazwe, umnumzana Cassius Mpofu.
Clay, Studio 7, esakaza eZimbabwe, lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz kushortwave.
Kwamanje sike sizwe okwethulwe nguhulumende wakwele Melika.
Liga lizaphathisa abohlobo lweRohingya kwele Bema labaphandle kwalelo lizwe ngemali edlula izigidi ezifika phose amakhulu amabili 180 million. Ukuphathisa udubo oluhlasele laba bantu kunye labantu ababaphathisayo abaselizweni elingumakhelwane ele Bangladesh. Ekupheleni kukampandula omela elemelika kumanyano United Nations unkosikazi Linda Thomas Greenfield wethule lamazwi osokusenza ukuba elemelika libe liphathise abeRohingya ngemali engamadola adlula ibhiliyoni elilodwa lengxenye $1.5 billion kusukela ngoNcwabakazi womnyaka ka-2017 ngemva kokuba abesiRohingya abafika phose isigidi 740,000 badinga ukuphephela edolobheni le Cox Bazar eBangladesh kulandela umbhuqazwe lolunye udlame esigabeni seBema esithiwa Rakhine State. Lolu ncedo luzahlenga impilo zabantu, kutsho uAmbassador Thomas Greenfield. Luzaphathisa ngokokuhlala, ukudla, amanzi okunatha, ezempilakahle lokubaduduza emoyeni wabo, i-psychological support ngesilungu. Luzaphathisa abeRohingya laba ngokuzilungiselela kungozi zemvelo lomkhuhlane we-COVID-19. Luzaphathisa ngokutholisa imfundo lokuhlomisa abantu beRohingya abaseBangladesh ngolwazi lokuzisebenza. U-Ambassador Thomas Greenfield uncome uhulumende wele Bangladesh lo Zulu othethe inyathelo elikhulu lokuphathisa abantu laba. Uncedo lweMelika luzaphathisa njalo abantu abafika phose ingxenye yesigidi 472,000 abakwele Bangladesh. Kumbibo ophathelane lokwengezelelwa koncedo lolu, isikhulumeli sogatsha lwezenzakala ekhaya olwe-State Department, uMnumzana Ned Price, ugcizelele ukuqakatheka kokuzinikela kwamazwe wonke womhlaba ekuqedeni lolu daba. Laye uncome lohulumende wakwele Bangladesh ngenhliziyo enhle yabaphathisa abantu laba. Kodwa uncedo olunye njalo luyadingakala, kutsho uPrice. Siyakhuthaza abanye abatshali ukuthi baphathise ngenye njalo imali abantu besigaba seRakhine neziphepheli zeRohingya. UMnumzana Price ukufake sobala ukuthi labo abahluthuna umbuso kwele Bema ngombimbitho 2021 yibo abenza umbhuqazwe lobudlwangudlwangu kwabeRohingya leminye imihlobo labalenkolo ezehlukeneyo. Uhulumende webutho kumele acithwe, akhulule izibotshwa, abuyisele uhulumende wentando kaZulu njalo agcwalisise isivumelwano se-ASEAN's 5-point consensus, kutsho uPrice. Siyakhuthaza uhulumende wocuku ukuthi avumele ngokushesha ukuphiwa uncedo kulabo abaludingayo kunye nokuhanjiswa kwemithi ye-COVID-19.
Lo ngumbiko wethulwe nguhulumende wakwele Melika. Singake sihlukane sihlobo wothi sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Umkhuhlane we-COVID-19 ubulele abantu abathathu eZimbabwe izolo. Ibandla le-MDC Alliance lithi kulabanye babo asebethunjwe ngabacatshangelwa ukuba ngabalandeli bebandla leZANU-PF. Abacubungula ezombusazwe bakhuthaza amabandla aphilisayo ukuba amanyane ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2023. Inhlanganiso yeZimbabwe National Family Planning Council ihlola abantu kobulawayo umkhuhlane wemvukuzane kungelamhlawulo. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. woni valelisayo uGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.